Ibhanga lesizwe ele reserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawe imali yohlobo lwe bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokho kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcwethi kwezomnotho omnumzana Masimba Kutshera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama US dollars. Asengamabhondi le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le US dollar, i-bank le account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami it's no longer ama US dollars. I say ama US dollars asengamabhondi kuphela. Engibona ukuthi ugovernor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala vela madola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubusenza ama-savings awama-US dollars imali yakho isitshabalele. Awusela ama US dollars ku-account nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazaqhubeka abalama-US dollars. Kodwa thina ama-salary lokunye imali ayiseyo ama-US dollars isi asengama-bond kuphela.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo kasibalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mangudya kutsho ukuthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokuhlana esakubona kugono uyakwazi ukuthi yena esuka kugono ukuthi kwaba lobunzima kanjani ngendlela yabo naleyo lokhu behlala besithi bayantshitsha i-system yama-banking. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi tshitshi nana umbone lokhu esiye emlilweni. Laba bantu bafuna sitye sonke sibe ngamalahle sibe ngumlota ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yama-user besebenzisa wona la ama-RTS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
uthi kona ibandla lezantu bezi lebehluleka longu ukuphosisa kakhulu sibi ngoba asendlulile akulabe esilehlulekile esiwenza kuphela ukuthi bona sifuna ukuthi bona izinto zilungise ngendlela eqondileyo international community ngekuhle sithole ama lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkolo muqala ukuvuka kodwa mina ngibona ngantu abona ujaha ukugijima mashane usuthi abantu sebehlulekile siqalisa kanje so ngibona ntu yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi le iyasizwa imkolomo uzavuka ilizwe liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele.